Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ipatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilibe zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona loku engafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ichazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa, zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni eziwethu le izolo, inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo MDC kweleBhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi, uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende uthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lowo ekudisappeareni kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho muntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona, elolunya ngakhona, ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappeareyo labo, ngoba uzomane akungeke ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions okuthi angakhulumi noma yini ngoba lakhona lokhu ngamanye amaplans wabo abawenza ukuthi umuntu bangamnikeza amacondition bethi asifuni kuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube naleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza amacondition ukuthi angatsheli muntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhlaka 21. Maningi ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesi fiso njalo ale sifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana lalowo ndoda othathiwele. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhlaka 21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kweleBhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobha lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi i-transformer kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimon Pofu yena ohlala ku ward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engingafika okukhanya ukuthi i-pressure ngikhona yilokhu iphasi walungela abanye kulokhu ngabalungelanga. Ije every ward etown lapho lama ward ama-6 wonke ayele mgodi but imigodi yonke yaqinisisile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu babelokhu belandelela lo belandelele lo belandelelelwana baze bazokucina ngalo sesigabeni enhlala kiso mlithi wakuthona sekushe wona ngoba yiwa usugcwalelwa ngabantu bonke abethawuni yonke. So bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho kwabekupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya seyabola phansi. Iprocess zangikhona akhanya ngane seziziningi kakhulu njalo kazizisiseke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga?
Kumain water supply ema-ofisini akula manzi nje avuza eqeleni ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka neminyaka sokugcina sekungani nje kubalwa kungamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisana lanamanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile but kambona ukuthi yonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathele anamanzi okubangela ukuthi anytime ngaqhamuka ingozi nje abantu bebengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khonapho esihlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelaniibi kwanisa ukuhlangana la manzi lana abantu besinga benathe amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalela ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abacounsellors abe-MDC kuhlangana labezanu nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimgodi naleyo yayigeziwe njeni imigodi yakona njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi izama-MT zalapho abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho webuleli mahisti dlula nti nguminista yabonakala nje edlula nje etown angeke ukwanise ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulumela into ezivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo webuleli mahisti ngabantu abathi babonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lwamanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandikile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho engike ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakuhamba kuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheli eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimota abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhamba besiyaphanda emfuleni umfula okhona emacingweni yaphembala khona ngumatoli uyakwazi kule nyamazana eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukutha zenzayo but abantu bacinga besebenzisa nalawo manzi
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubona ingani ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlileyo salonqoba lanxa lwatshontshwa asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi lasikwazi kulelinye idamu elimele lifontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho redi ama-plans abasegugile njengabo nje beziguguli abaselaplanini abangabuya layo
umnumzana Trimon Pofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithanekile emhlanga we-studio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili ma-west edale lephalamende umnumzana Dingu Muziphuthi olilunga lezanu-PF umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulilima
ukuswelakala kwamanzi esibhreni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe yindaba esiphezu kwayo ngikhuluma kanje ngimelele amariki avela e-district development fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya ebulilima west ukuyakwenza umsebenzi kungayisikho kodwa lokho sisiwami ebulilima west yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila kodwa-ke hhayi mina ngu-MP olamawala sisiwami sengibhote wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngimtshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha lalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha iy'ngqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa ikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini yokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyade yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresidenti wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba umthili Ncube ohlonitha ilizwe lonke leli jikeleli ukuthi azongena esikhundleni lesiyani siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba umthili Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kumbe ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yefejafeja ubaba umnankagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa so kumele njengamazimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakani ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokhu things will be okay I'm telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikambe ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo abasanethemba udokoza lothemba lona lolelukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingu Muziphuthi umela isigaba sebulilima west edale lephalamende njalo ulilunga lezanu-p f sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Herald lithi abemoli kamgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfa Ipepa ndaba le Chronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake lifonele mina, ugawulekele ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle ngoyichibizina kodlamini etsholotsho. Ake ukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngilifonele mina, ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi, urabe yiswayili. Athi abona ingqamisika, afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azubuhlungu. Ube nguteacher efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona, wehluleka ukuba nguteacher. Manje sefuna ukuncindezela amateacher ngoba sesidlala ezanu. Sincindezela odokotela ngoba sesidlala ezanu. Ayekele ukuncindezela abantu betsholotsho. Ayekele abantu vele abamthandi izenzo zakhe. Kanti yena akabona abantu abamthandi. Uza tu write nezondo zondo abantu bonke. Bonke abantu betsholotsho bayamzonda. Uza tu write njani? Ugawula ke emeba kithi ukumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirecord uyithumele baba uyithumele ku Studio 7 Radio. Ugawule ke emukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba. Wazama ukwesitolo kwakhe chibizina kwamehlula. Usengene kuzano usemeli izano. Akasebenzi kade kuzano ukhole kade kuzano yikela abantu bezidluphekela ama bezidluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonge sithi uma ebona ingqamu yasika ebelonge lula. Ingqamu uyibona yasika ebelula. Akekeli ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele kenzi kahle. Ngimazi kahle wayefundisa ephelandaba primary school. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengaba ngutisha uma ebona ama teacher hola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela hola. Wazi ukuthi angena kuzano PF sezenza utsotsi sefuna ukudla ngezano incindezela abantu. Asiso bantwana bakhe thina. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebona ishotsha kula development akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From eChibizine siye eTsholotsho umgwaqo owathiwa nguSmith lonkunjalo akazulungiswa. Isikolo sakoDlamini Mbulu, isecondary school, lonke yathiwa nguSmith njalo lonke injalo. Iklinika yesodaka yathiwa nguSmith njalo lonke injalo. Isibhedlela sePhumula Mission Hospital sathiwa nguSmith sinjalo kwesinjalo. Ukhuluma ngedevelopment iphethe intshintsho intshintsho kamna kakho. Akula nto intshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with third force? Bangaphi bangabam? G40, what for is it? Ababambala manga. Nonsense.
Sawubonani. Asakazi we-Studio 7, lokho ngilalile njonge zonke izindaba ukulathwa kwaMgabe nalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esethuleka amapholisa akhe nabaphathi bonke abomthetho ukuba bezenjani, bacele i-FBI e-America kumbe iScotland Yard lizohluza lolu daba. Ikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadobe ibhomba bacela FBI. Kuyaphuma lokhu, sicela sibili uhulumende nxa esehluleka amapholisa akhona azame icebo, bacele ama-CID FBI le-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu, ngicabanga ngo-Edgar Tekere ithwalelo walibulala u-Adams kwaphuma konke lokhu sekubiza iScotland Yard. Inkomo wakhuluma athi uTekere, I will not talk to a murderer. ZANU-PF ruling party that must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfuta wodela omkhulu olokhe enyamalini. Bonke jamara masikhumbula sifile emuva njalo futhi ngekukrawund. Yindlela yabo abayenza okwenzeka abantu besale baqeda abantu abandebeli. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya. Lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala, uJuta Masina wagongodwa. Abaningi abaningi kakhulu. Kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi uMtasa umfundisi omkhulu wathena evula vesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa zazo ziba buhlungu emzimbeni yethu. hayi kubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ungekhiwa namhlanje abantu esibhedlele bayaphila ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa zambe yenziwe njalo bacatshiswe.
Salbonani basakazi mpangazethe hawaroni siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi isicelo sethu esikhulu ngesokuthi sicela ukuthi lisibalele imilayezelo yethu yini lisinxusayo sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo ongasikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo le minye kanyeke isinike lutho ngitsho ngoba abavumeli lutho bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni uThabo Mbeki Malema basitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika ngokuvikelana ubugebenga ngokubabaza umgabe phambi kwethu isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni athi umgabe waleli umgabe kalolanga ilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalo PF ungenele muva esiba umabhalani kasomlweli wenkululeko yikho kuhlungu ukuthi kubabaza umgaba phambi kwethu sicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwana uhulumende wababulali ubulale waze wabulala nomkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho lezipra ababulawa aqeda yiZANU PF ekhokhelwa umgabi ikukurawundi yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoku bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lwana kalele ngokuthula alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi balele ngokuthula na asilaxolo kulokho
balaleli uhulumende engazodlala ngabantu uhulumende nguye abantu bengahlali belokhu besithi bucatshangelwa uhulumende nguye ojontsha abantu kungani kungajontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumente ongasoli izenzo zikahulumente kungani kungajontshwa abantu
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela ubikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats.
Sanbo, 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 san
Bazani bonani nonke dumelang mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho la womhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonana ngokuthuntsha komkhokeli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobho lePlumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu leFacebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjini labethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo-6:30 olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.